soku izika pisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela uStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane weCOVID-19 elizweni. Obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lani 64 bahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus.
Abantu sebeqalisile ukwenza amaparty, ukwenza ama-wedding, ukuziyela emachechi, abangananzeleli ngengozi le esikhona.
Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni.
Lokhu kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu, njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba babhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Mina ukuvota hayi akusozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathesi nje sonjani ngiyasafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lani 64 bahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus. Odokotela bathi kumele abantu balimuke umkhakha wegcikwane leCOVID-19 osumemetheka eZimbabwe. Kusenjalo, uhulumende wakwele Melika usenike inhlanganiso yeGlobal Fund amabhiliyoni amathathu lengxenye $3.5 billion eyokulwisana lemikhuhlane embalwa egoqela iCOVID-19 eleZimbabwe likhangelelwe ukuba emalini le lizanikwa eyizigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa kusiya kuzigidi ezedlula ikhulu $150 million. Ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuhlaba abantu lisebenzisa amajekiseni agoqela iSinopharm, Sinovac kanye leSputnik. Ukuze sihlaziye udaba lokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19, uGibbs Dube uxoxela isikhwica mfundo solwayo Ngwenya, isiphathamandla sesibhedlela sempilo koBulawayo.
Abantu bayaxwayiswa njengoba kade bexwayiswa ukuthi bananzelele ngempilo zabo le ngendaba le eyobhubhane lololutsha olecoronavirus. Lolu bhubhane asiyonto yokudlala lapha emhlabeni, luzothatha imiphefumulo eminingi kakhulu. Yikho siba ngaphambilini besixwayisa ngokubona kwethu ingozi ebuyayo ebantwini.
Abantu-ke bayalilalela yini isikhuthwa mfundo solwayo Ngwenya, njengoba khanya ngizani lihlala libatshela ngakhonokho kodwa bayakwenza ukuthi bayahlangana benza lokhu lalokhu?
Abantu abaningi abalaleli izinqumo lezi ebesizikhuluma, njalo okukwenza kathesi inani libe nje abantu kwabalaleli bahamba bekhipha amakhala, abagqoke kuhle ama-face mask, abantu sebeqalisile ukwenza amaparty, ukwenza ama-wedding, ukuziyela emachechi, abangananzeleli ngengozi le esikhona. Yiyo into eyenzela ukuthi igcikwane leli limemetheke lisiya phambili, ngoba vele nxa abantu behlangana liyalumatha lisiya phambili. Leli elinye elitshaleli abakhuluma ngalo elivela kwamanye amazwe amandiya libamba kwisikhathi esifitshane. Yikho ongawubona ukuthi inani selikhwele kanje ngesikhathi esifitshane, ngoba abantu abalaleli lokhu esikukhulumayo. Abantu akumelanga behambe lapho kuyenziwa khona isiminyeminye kudala sikhuluma. Kumele bagqoke ama-face mask, bevale amakhala, bengazi behamba bephefumulelana labantu, behlanzele izandla, bengahambi sibili siyaqonqosela lapho kulesiminyeminye.
Lowo ngusikhwica mfundo solwayo Ngwenya, isiphathamandla sesibhedlela seMpilo Hospital. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ngokusenjalo, kulabantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 kube labanye njalo abathi bengeke behlatshwe ngenxa yimbiko ethulwa ebulenjeni beinternet eveza ukuba amajekiseni la alakho ukuba yingozi. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi akumelanga abantu balalele labo abangazilutho ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Baningi abantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 endaweni ezitshiyeneyo. Kube labanye abathi kuyethusa abakubala ebulenjini be-internet okuveza ukuba angaba yingozi amajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Omunye wabesaba ukuhlatshwa unkosikazi Gertrude Chuma.
Mina angaze ngihlabe ivaccine ngoba akulanto khathesi engangikhuthaza ukuthi ngihlabe, angilalwazi lokuthi khona. Instead ku social media uzwakala ukuthi after 2 years yagcina sungasakwazi ukuyenza lokhu, so kugcina vele kungasabi le nto esikhuthazayo ukuthi khona sivaccinate.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Elizabeth Nyathi.
Ngahamba first time ivaccine ayikho, ibuye next week. Ngihambe futhi ivaccine ayikaboyi, sengizwe lokhu tshitsha ngiseklinika ngidinga ivaccine, kuthi hayi sesihlaba labana abaphinda okwesi-2 ndiyo sengizwile lokhu tshitsha ngiseklinika ngisedinga yena ivaccine naleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izizathu ziningi ezenza ukuba abantu bayekele ukuhlatshwa amajekiseni la.
Kulezi zathu eziningi, abanye abantu bayesaba ukuthi baye khona, abanye njalo bayafika kumasenta azokuthi umuthi wakhona ivaccine yakhona yikho. Engasofanele kwenzakale ukuthi kube le ndlela yokuthi uhulumende akhupha amathimu anganika abantu i-awareness ukuthi abantu babone ukuqakatheka kwale vaccine lokuthi kutshona empilweni zabo lokuthi kusedla impilo zabo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi uhulumende kufanele afake indlela zokukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Kumele uhulumende kaphume le ndlela ezinye zokukhuthaza abantu, angathatha le private sector ukuthi imncedise, kube le mklomelo ethile, kube khona okunye okuwinwayo, kube khona okunye okuzuzakalayo okuza kwenza ukuthi abantu bakhuthale ukuthi bayohlatshwa.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuba bengalandeli okukhitshwa ebulenjini be-internet. Udokotela Rogers Magigo uthi kumele bahlatshwe ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus.
I-vaccine iqakatheke ngempela, singakwanisa ukuthi si-vaccinate sibe sesi-achieve le singathi herd immunity, sabe sesilo mhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba abe sekwanisa ukuthi asivikele, ama-effects angikhona abe semancane. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, lokufakaza into esingazaziyo, lokulalela abakhuluma abangakwaziyo ama-sources. Let's get vaccinated.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, owenqabe ukuthatshwa ilizwi, uthi koBulawayo basuthisekile ngendlela abantu abahamba ngayo ukuyahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uchaze ukuba uhlupho bekuyikusilela kwamajekiseni la okwenza abantu babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Uthe indlela zokukhuthaza abantu zingafakwa lapho nxa inani labantu abayahlaba selehlile, kodwa okwakhathesi azikadingakali. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele uDokotela Musa Kika oyinhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum abuyele emthethwandaba namhla lapho waphikisa khona okwethulwe ngabahluli bedale le-High Court abathe uChief Justice Luke Malaba bephulanga umthetho kulandela ukubuyela kwakhe emsebenzini. Yena wayesemiswe yileli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amagqwetha la athi kawavumelani lesinqumo esethulwe nguJustice Emitsanga loJustice Sylvia Chirau Mugomba abathe uMalaba walandela umthetho ngokubuyela kwakhe ehofisini ngoba okwakwethulwe ngabahluli abamisa uMalaba umsebenzi kwase kufakwe eceleni kulandela isicelo sokwenza njalo ngabamele uhulumende abaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Kodwa ke lokhe bechukana emthethwandaba ngodaba lolu abamele uKika labachuchisi abasekela isinqumo esenziwe izolo. Umnumzana Thabani Mpofu omunye wabamele uKika wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi kabavumelani ngitsho lakancane lokwethulwe ngabahluli bedale leHigh Court izolo. Kusenjalo kulabanye abantu abathi okwethulwe ngumthethwandaba akube thusi. Omunye wabo ngumnumzana Collins Ncube ohlala eHarare.
Kwenza umsebenzi wemthethwandaba ube nzima, i-court iyanika i-judgment yona leyo. So nxa i-judgment ingasalandelwa sesizibuza kathesi ukuthi kulandelwani manje nxa umthetho kunguye futhi obaba uMalaba onguye ozahlala phezulu onguye leader yama-courts wona lawo kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Ndaniso Mpande ohlala eGwanda uthi kuyayangisa lokho osekusenziwa nguMalaba.
Uyangisa imuli yakhe, yangise thina, yangise ubuntu bethu. Lokho kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu, umnumzana Jenisani Ntungagwa ulombono ofanayo.
Daba lolu bese luthatha isikhathi njalo indaba ezinje beziyahlupha phambili athiwa ngama-case of precedence. Bawe avele ungasoze kube ndawo odaba lukaMalaba ngenxa yokuthi yena owakuqala odaba lolu besoluthole engathi i-publicity eningi kakhulu njalo umuntu owayevele enikwe isikhundla esekade ke sejudiciary enikwa yilabo ababe sezikhundleni ezombusazwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Bekuvele kumgceke ukuthi uMalaba bazamphendukisa. Sibonile indima ayidlalileyo ngo-2018 lapho kusiba lodaba lwemakhothi nokugxobagxoba akwenzayo impumela ka-2018. Kuhle kwaveza sobala ukuba amakhothi ethu ivele iqamele cele linye.
Uthi kayisahlonitshwa imithethwandaba.
Amakhothi ethu azabe elokhu edeleleka ngoba bekusobala vele ukuthi sokuyisikhathi sokuthi uMalaba ayehlala phansi. Njalo akwenzileyo lokhu bekumele abe ngumuntu ongena ejele.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu-PF uthi owethulwe ngabahluli kuveza ukuba iyalandelwa imithetho eZimbabwe.
Kutsho ukuba nanxasho kunjalo into yonke isifakwa eceleni sokubuyela emuva kube njengalokho kade kuyikho khona laba abahambe bayamangala bengakahambi ukuyamangala. Ngakho ke lokho ukukhunyela idaleli asiyonto embi, asiyonto ephandle, yinto vele evele ikhangelela ubana iyenzakale njalo.
Akwaziwa ukuba luzaphetha ngani udaba lukaMalaba emithethwandaba njengoba elesikhundla esiphezulu eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba elandela umthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2 Act. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile kakhulu ngembiko ethulwe yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthi balutshwana abaphakamela phezulu ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngo-2023. Imbiko le iphuma ngesikhathi amabandla achiyeneyo ephatheke kunhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalise. Njalo labe MDC Alliance behamba beqoqodela abantu ezindlini. Leli bandla lithi lijonge ukubhalisa abavotayo abatsha abayizigidi eziyisithupha i-6 million, kuthi elezanu PF lona lithi likhangelele ukubhalisa izigidi ezinhlanu. Sixoxe lomnumzana Brendan Arnold Malaba olilunga lenye inhlanganiso ezikhuthazwa abasakhulayo ukuthi bayibhalisa e-Unism Trust. Yena othi nxa abantu bengasasukumelanga phezulu kuzabangela ukuthi kwehliswe izigaba edale lephalamende ama-constituencies phansi kokuwaqoqa kutsha. Uhlelo lwe-delimitation.
Masixwayisa abantu njalo sikhuluma labo ukuthi sibatshele ukuthi njani nje kulilungele labo lokuthi behambe beyoregister ukuvota. Abanye sibili bayazitshela ukuthi njani nje mina ukuvota hayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathi sinje so njani ngiyasafa So why we sit like uti, why should I ngcono phela ngibe ngisendlini or ngibe ngithengisa amatamatisi ami khonapha so that nge at least lami ngithole njani intenzelela ngiyihlile. Njalo abanye babekhuluma the same thing besithi njani nanjo. Sinesifiso sifiso ukuthi sihambe siyoregister kuyabhalisa kuyavota but manje inkinga ebakhona yikuthi sisiphila nge-hand to mouth. Ngike ngachiya phela amatamatisi ami eceleni khonapho sithi ngiyaregister ngiyabhalisa ukuvota because intambama yomele ngihle. Ama reasons abo yiwo lawo sibini mainly but abanye nje abanye ba underage balesifiso CBD bakhona abantu abale 16 17 abaye bekhuluma besitanje manje thina silesifiso nje but asikafiki isikhathi sakhona so yiyo indaba ekhona njalo okunye engingakutsho yikuthi abantu abalesifiso njalo abale interest ezintweni zokubhalisa ukuvota ngabantu ababhalisa kudala ukuvota abatsha abakabekwazi bayazibuza ukuthi into le iyenziwa njani njalo ukuthi sibathole bonke kwesinye isikhathi kuyabanzima ngenxa yokuthi abantu basendaweni esijiyeneyo and ngaze sifuna ukuthinta abantu laba basemaphandleni silesifiso lathukobathinta.
Kuyini ongakuxwayisa abantu?
I-advice engayitho kuma-youth, sicela nihambe liyobhalisa ukuthi lifuna ukuvota so that makubuya u-2023 lathi kube ne-representation.
Lo ngumnumzana Brendan Arnold Malaba wenhlanganiso ye-Unism Trust ophatheke kuhlelo lokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Live talk namhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kanye laseZimbabwe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usuqalile umhlangano omkhulu o-G7 Summit okulenkokheli yevela emazweni athuthukileyo. Kuzakhulunywa ngokunenge emhlanganweni lo okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 lentuthuko emazweni la. Inkampani yezindaba i-AFP ibika ukuba abatshutshisi kwelemelika sebehlolisisa ukwenziwa luhlangothi lwezemthetho olathatha kwinkampani ye-Apple imbiko ejulileyo emayelana laba kubandla lama-Democrats ngesikhathi kubusa umongameli Donald Trump. Lokhu kuvezwe liphephandaba le-New York Times elithi kwathathwa okule mibiko yomunye okhokhela idale lesenethe kubandla lama-Democrats. Ibhanga elikhulu lomhlaba ile-World Bank lithi umnotho weZimbabwe lonyaka uzathuthuka ngesilinganiso esedlula okuthathu ekhulwini ngenxa yenhlelo zokulima lokungawi kwamandla emali yelizwe. Lokhu kuvezwe izolo kusethulwa ugwalo lwe-World Bank Zimbabwe Economic Update oluxwayisa eleZimbabwe ngendlela zokulungisa ingxaki kwezomnotho kanye lengozi yemvelo. Ibhanga leli lithi eleZimbabwe libhekane lezinye njalo ingxaki kwezempilakahle, ezomnotho, ezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kungenzakala sibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi khathesi igwayi selikuyise imali enenga singakafiki even halfway through the selling season. Ungakhangela njalo uzabona ukuthi njengoba izulu line okumangalisayo saba lesivuno esihle kakhulu ngo-2021. So kungenzakala ukuthi i-economy izancedakala ngokuthengiswa kwomumbu lokuthengiswa kwegwayi.
Lokhu kungabe kusisho ukuthi uhulumende uqhuba kuhle yini inhlelo zakhe zomnotho njengoba iningi lisithi alibone ukuthi impilo isigoqokile yabangcono.
So impilo kayikaguquki, yilo iqiniso sibili ukuthi impilo ayikadinti. Abantu kabakaboni ukuthi inguquko izafela ngaphi. Owakhathesi ithemba elikhona yikuthi nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela ahamba ngayo engxenye kuzaba le nguquko ezaba khona kodwa owakhathesi abantu makhaza asikaboni ukuthi wonke okuthiwa ngaWorld Bank labo babomthula incube abathi bona bakhangelela ukuthi iZimbabwe economy izathuthuka nge 7.8% bayakuthola ngaphi sibona intengo ikhwela ezitolweni sibona ukuthi abantu ama-salaries asephansi so awukatranslate awukafinyeleli ebantwini okuthiwa ngabantu laba abenzi into indaba zawo ze-economy.
I-World Bank ikhuthaze njalo eleZimbabwe ukuthi lilungise ingxaki kwezomnotho ezigoqela kwezempilakahle, kwezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Kwenzakala ukuthi ngapho umnotho uyakhula, ngapho uyanganxela.
So umnotho ungakhula sibili nxa sikhangela ama-figures, nxa sikhangela amanamba. Umnotho uyakhula kodwa ukukhula komnotho okunje ngalokho thina siyabe sisithi ayisiyo i-development yikho sikhuluma nge-economic growth kodwa asikhulumi nge-development akukabi le-development lapha elizweni amanamba azuka ngomthuli ukukhuluma nge-surplus ukuthi usebenzise imali elutshwana ukwedlula ayithola ngenyanga kodwa unezikweletu eziningi kakhulu so kusitsho ukuthi i-surplus iyabe ingatsho lutho so i-economic growth siyabe sikhangela amanamba kuphela ukuthi amanamba lawa ayengezelela yini kumbe kuyini okwenzakalayo kodwa ungase sikhangele i-development ukuthi sibambanise ukukhula kwe-economy le mpilakahle yabantu lokho awukabi khona lapha eZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelaye eseHarare. Kwezemidlalo, amantombazana amabili aleminyaka elitshumi lanhlanu adlala umdlalo wetennis akhangelelwe ukuba azakuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weBillie Jean King Cup oqala ngomvulo kweLithuania. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugxileyo.
Uthaliwana Shema uchilo Tanya Razwamidzi bakhangelele ukuphakama ngomgqibelo belibhekise kweLithuania lapha abazamela khona eZimbabwe ndawonye lomdlali wakuleli odlala eselizweni laseSouth Africa uValeria Bunu. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ngesikhathi yephatheka kumncintiswano weInternational Tennis Federation South Central owabadlali abaleminyaka engaphansi kwechumi lathobamu nembili ophutshelwa edolobheni lakoBulawayo, uMidzi uthe ukhangelele ukwenza kuhle khona le kweLithuania.
Kakhulu ngoba amathuba anje atholakala nzima njalo ngikhanyelele ukuthi ukuyaphatheka kule midlalo kuzasivulela iminyango eminingi njalo nxa ngiqhubeka ngidlala ngendlela engidlala ngayo ngingazithola sengidlala kusinga laphezulu.
Umncintiswano weBillie Jean King Cup ufana loweDavis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lincintisa liku-Euro Africa Zone Group 3 kusenjalo umdlali wesilisa obekhangelelwe ukwenza kuhle kumidlalo ye-ITF South Central u-Ethan Svanda ugcine ebeka phansi izikhali engasezwa kuhle ngesikhathi edlala lo mdlali wase-South Africa uYarona Morule kusigaba se-quarter final.
Iqolo lami belibuhlungu so bengayenzi ukuthi ngiqhubekele phambili ukuthi ndidlale benza zimazamo aliqalisa last week Monday ize ngidlale i-tournament yami yakuqala last week yonke vele ngadlala i-tournament nge-injured so namuhla bekumele nizame i-chance yami oda
sikhangele umdlalo wenguqu kulimpela viki kule midlalo yesibaya sikagroup 1 kuphela kumncintiswano wechibuku Super Cup yona ezadlalwa ngokulandelayo kusasa. Iqembu leHerentals lizajibana leliyada ngehola lethumi lanye ekuseni, ukuthi emini ngehola lesithathu iqembu leDynamos lizancikilana leliHarare City. Ngensonto iqembu lezePC Caribe lizajudulana leliCapes United ngehola lakuqala emini. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeNational Sports Stadium esigodlweni iHarare. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ichi waza waza Friday my darling. uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo lwesiKristu umeluleki Sibanda odume ngegama lokuthi Give More the Son of God ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Hello ziphakamisa abaculi bakithi abatsheneyo njalo becula ingoma ezitsheneyo. Namhla siphethe ezikholo silomeluleki moyo yena ke udabuka ngaphi?
Isuka emadopo endaweni yaseSlobini. Ngafunda eSlobini eprimary ngaphuma ngo 2010 ngase ngisiza endimenzo okucula ngomnyaka ka 2016 ngazenza ingoma A1 isingi ngokusilela kwemali ngaze ngayathola imali ngomnyaka ka 2017 yikho apho engaphelelisa ku album lami lonke ngomnyaka ka 2017.
Zumtulo Give More the Son of God. What about Landel Baki Bambiza Amakama Chene?
Abaningi bathanda ukumbiza ukuthi inceku kaJehova. Okwamanje ngilama album amabili, eyokuqala ngeka 2017 ethi Siyabathandazela, elengoma ezingu 9, kuzobuya I second album ithi Baba Bakhulule ngeka 2020.
Abamenza hoba nomdlandla ukucula uGive More.
Ngithanda ukulalela kakhulu umculo wensindisi yamaNazaretha kanye lemvuselelo yamakholo. So ngase ngihlangana ke lo Rev M Chuma okhokhela iqembu lemvuselelo yamakholo. Wase nginikeza ke amanye amazwi okunjengisa indlela. Ngase ngisuka kuye ngaya hlangana lo Evans Nyoni, wase ngifundisa ke la ukuthi emculweni yenza kanje, sasisenza ingoma ethi Mose Mose. Ngakho ngacula nabo sisi ababili uSindisiwe Sibanda noImmaculate Sibanda.
Hambi uGive More uthule sicelo kubalaleli. Siphosele phela isicelo sakho ncike uyenkosi.
Besicela abalesifiso sokusincedisa ngemali zokuthi sirecorde siqhubekele phambili ngalomsebenzi wethu okucula. Bangaxhumana lami enambeni les 0716741631. Ku-Instagram ibizo itholakala ngoGive More the Son of God. Lapho uthola kwa amavideo ethu. Ku-Facebook ntholakala ngoGive More the Son of God. Ngiyabonga kakhulu libe lokulalela okuhle emsakazweni we-Studio 7.
Kuchisele ngeku yenkosi umeluleki Sibanda owazwe ngegama lakhe lokucula uGive More the Son of God. Ibe lempela sonto ebusisekileyo igama lamu Ezra Chisa Sibanda.
Hlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo kwathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni. Inhlanganiso yezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba bebhalisele ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.